ukugavunwa kwamanzi okwamalanga amathathu ngeviki iCouncil yedolobho lakoBulawayo sekuchiye izakhamizi zingazi ukuba ziyophuma nini kulolu dubo. Lokhu kwenzakala izulu lingananga ngemfanelo okubangele ukuba amadamu atholisa uzulu amanzi angatholi amanzi eneleyo lanxa iCouncil isithi udubo olukhona okwamanje alubangelwa inani lamanzi emadamu kodwa imitshina yokumpompa amanzi. Unkosikazi Agnes Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo ngokusilela kwamanzi.
Udubo lwamanzi bonke abantu bayakhala ngalo. Kuhlala emathoyilethi ungaflashwanga amalanga athize ama-3 days. Ebuya khonapho siyakhelela but asikwanisi. Izinto zokukhelela yizo ezishodayo.
Unkosazana Solani Mangena laye ukhala ngokusilela kwamanzi ethi kubaphilisa nzima.
Hayi, inkinga yamanzi khona sibili. Amanzi lawa ahamba 3 days asihlukumeza ngoba hheyi sigcina kwesikhathi ahamba bengasitshelanga lokuthi ahamba. Sithole ukuthi sabe singafilanga, yiproblemu esibhekanayo.
Usomlomo weCouncil yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi bayazama baphakathi kokulungisa impompi zamanzi ezibangele ukuba bagavunele uzulu amanzi.
Amanzi edolobheni siyananzelela ukuthi lezi nsuku ezedluleyo sibe le-water shedding. Esicela ukuchazisa ukuthi i-water shedding le i-temporal. Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu akhona up to about 59%. Kodwa okwenzekileyo ukuthi kube lama-challenges e-pumping. Kwaba lama-faults kuma-booster pumps asevisa iNyankuni leMzingwane. Esakunanzelelayo ukuthi ezinye izinto ezifunakalayo ebengazitholi lapha elizweni, so ubezidinga and asekwenzile ukuthi within the next few weeks uzabe seqedile iprogram le.
Iningi lezakhamizi likha amanzi ezikotshweni eziduze lamakhaya. iCouncil sithembise uzulu ukuba baphakathi kokulungisa konke okufileyo okubangele ukuba kube lokugavunwa kwamanzi okwamahola angamachumi amane lasificamine mibili ngeviki. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.